thina njengesebenzi sithi okunye kwakhona kungcono ngoba kukhangela ngani kuzasiza isebenzi, but esikusolayo yiprocess. Sikhuluma ngokuthi njengomthetho sasihlangene sisonke nje sikutripartite committee, but kathesi sokugijimisa yiparty akusiyo nje ukuthi ngama-social partners. I think you need to vote for that. Ukuthi kanti sibutheni futhi ngoba okunye kwakhona sizokuthi okuphakathi kwethu yakhona yini ngibala nje kona kungcono siyabona ukuthi sizithakazela sithi hayi kukahle sikakwazi ukuthi kuthi zisebenzi lokho.
Manje kukhona yini elizakwenza lina njengesisebenzi likhangele wona lo mthetho?
Okwakathesi kunzima ukuthi sithi ukuthi singamobilize abantu ukuthi sibe lento esingayenza kwakathesi ngoba sibone ukuthi okwakuqala yikubona ukuthi abantu basakhotha imisebenzi ngoba kukhona sibili abakufakile ukuthi hayi umuntu ekhasakhotha imisebenzi mahlayana.
Belike latshengisela likhonona khona ukuxotshwa kwezisebenzi, lilokhu lilohlelo lona lolu yini kumbe selimelela umthetho lo?
Hayi, eHarare sibe sikhangelele nje ukuthi siyenze eHarare asenzanga ende kumele sikwenze umthetho kumbe akunamthetho kuyafanana ngoba sivele siyakhonona njengesisebenzi.